Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 1 kuLwezi 2019 ngontungamili Nkomo endabeni zekuseni namuhla.
Kuqakathekile ukuthi isidokhulumende azinuke amakhwapha abone ukuthi kuze kube le mgoqo yonke le imbangela vele kuyini njalo kuyalungiseka yini na.
Uhulumende usola athi yikungahloniphi komeli weMelika eZimbabwe kulandela amazwi yakhe ukuthi umbuso omubi lemsebenzi yenkohlakalo yikho okubhidliza umnotho weZimbabwe athi izijeziso.
Abantu abaningi babanjwe yithudo kodwa ishupho luba khona ngenxa yomumo womnotho ufuna kungazakali ukuthi inani elibanjwe yithudo linganani.
Imoli ezinengi zihlaselwa isihuto kobulawayo njalo kunakanelwa ukuthi imbangela ngamanzi aphuma empompini engahlanzekanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sesole athi kungaziphathi kuhle lokungahloniphi komeli weMelika eHarare umnumzana Brian Nichols kulandela amazwi yakhe okuthi umnotho weZimbabwe ubulawa yikwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende le misebenzi yenkohlakalo athi izijeziso ezedeswa amalunga ebandla leZANU-PF yiMelika lomanyano we-European Union. Uambasada Nichols wethule amazwi la ngeviki edluleyo ngesikhathi sokutshengisela esitaladeni okwakuqoqwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esola izijeziso lezi esithi kumele zesulwe. Balutshana kakhulu abaphatheka kulolu hlelo. Umphathi Ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo wethule umbiko olamazwi yaqatha izolo ecothoza uambasada Nichols esithi uziphatha njengelunga lebandla eliphikisayo njalo kalandeli imithetho elawula ukuziphatha kwabameli bezigodlo zamanye amazwe. Uqhubeke wathi eleMelika kalimelanga libe lokudelela ngoba uhulumende weZimbabwe engabuquma ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kungabi indaba zalutho. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Bona kuqakathekile ukuthi thina njengamaZimbabwe sizinuke amakhwapha ukuthi okuqaliseni khonapho vele izijeziso lezi indaba zikhona. Nxa sikhangela nje sazibonela izinto, nxa sikhangela okwenzakala lo nyaka, kwenzakala ngoJanuwari kubotshwa abantwana over 600 people kobulawayo, kutshaywa abantu endaweni ezijeneyo, kuvalela abantu, uku-abductwa kwabodokotela, kunyamalala kwama-activist. Ingakho-ke singakakhombi umunwe. Kebe kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi iminwe eminye emine ikhombe ngathi, ikhombe thina ukuthi thina njengeZimbabwe yohulumende sesehluleke ukulungisa ezombusazwe nezomkonomi. Yikho sesithola sesiphakathi kwezijeziso zona lezi. So kuqakathekile ukuthi yohulumende azinuke amakhwapha abone ukuthi kuze kube le mgoqo yonke le lezijeziso zonke lezi imbangela vele kuyini njalo kuyalungiseka yini na.
Lanxa kunjalo uhulumende uyatsho ukuthi ukuziphatha kwesigodlo seMelika eZimbabwe akutshengisi imithetho okumele ilandelwe kwezobudlelwano lamanye amazwe badlulise amalawulo.
Angisho diplomat, khuluma njengomZimbabweni kuground ukuthi uhulumende laye wanxusa izijeziso zona lezi ngendlela aphatha ngayo ubuchapha izakhamizi zaseZimbabwe, indlela abanyathela ngayo amalungelo abantu, indlela nje esithola abantu babephunga inyamalala beabductwa lezomkonomi ngasikhangela indaba ze corruption sesibona umuntu yedwa nje ebotshwa. So mona zani sesizivaka ama-sanctions njengelizwe ngokuganga ubudlwangudlwangu ngokutshontsha kukhona kuhulumende abantu babezama ukusebenzisa oku-constitution bedemonstrate bavinjelwa. So of course kumele ku-investigate, everything must be based on facts. But at the end of the day, uhulumende obusayo must be accountable nxa kunyathezwa amalungelo, nxa kusiba le corruption, nxa i-constitution ingalandelwa, nxa kungela ama-economic policies acacileyo, nxa abantu bedubeka kungakhanyi ukuthi uhulumende wenzani, nxa ifuel iswelakala besehlile ukuba le mpendulo ukuthi kwenzakalani.
Singabe sibona lapha uhulumende weZimbabwe sethatha inyathelo likalo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe elokwethukana lamanye amazwe.
Ye mona zani sesigabeni sona leso njengoba khanya zani sazama sibili ukucela imali, ukucela i-investment, wakhanya kusehlula. Bona zani khathesi sesisebangeni lokuthi uhulumende okhona khathesi useza abantu njengahulumende kamgayo ukuthi uzatshona ethukana lamanye amazwe.
Uhulumende uphinde wathi engagcina engasakhulumisani lele Melika. Ubona ile Melika lisithi
mboni ngoba ngikhuluma nje kade sizimabhi yakuthola imali eningi nje yokudla kumubo USAID, imali yamaporiji lani imali ezibakishintandani.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kasenelisanga ukuxoxa labesigodlo seMelika eZimbabwe ngalolu daba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sokusesetshelwa ukuthi kungaba kuqhamuke umkhuhlane wesihudo kobulawayo kulandela ukuhlaselwa kwezimuli ezithile isihudo kuleli dolobho. Abanye abahlaselwe ngumkhuhlane lo bathi bacabangela ukuthi kungaba kubangelwa ngamanzi angahlanzekanga avela empompini zabo. Isikhulumeli sikamasipala unkosikazi Nesisa Mpofu utshele iStudio 7 ukuthi abakazwa lutho ngalolu daba kodwa uthembise ukucwayisisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zaleli dolobho ebulawayo Progressive Residents Association unkosazana Othilia Spanda. Yena othi sibhahile isihudo lesi.
Abantu abaningi babanjwe yisihudo kodwa uhlupho lubakhona ngenxa yomumo womnotho, kugcina kungazakali ukuthi inani elibanjwe yisihudo linganani ngoba abantu bagcina bengafinyelelanga ezibhedlela kumbe emakliniki. Kodwa phose amalokishi wonke abantu bayakhala ngesihudo esibabamba ukuthi bagcina bengasazwisisi. Abantu bacabangela ukuthi kumbe amanzi maye sebuya buye lerusi kumbe vele yona imithi yangkhona kayisakwana.
Manje bona labo ababanjwa yisihudo lesi bagcina besila ngemva kwamalanga amangaki?
Abanye kuyabaqhuba siliviki yonke, abanye kube zinsuku ezintathu. Ngiyabona kuyabe sokusiya ngokuthi umuntu yena uhambile yini ekliniki kumbe omunye uzenzele ngekhaya. Kodwa iningi labo engunanzeleleyo balutshwana abahambileyo ezibhedlela besesaka indleko lokuthi vele sathi njengba siyafika kuthiwa kula maphilizi ambetheni.
Ukwenza abantu becabangele amanzi kuyini?
Yikuthi singaye sigulizise ubulawa yonke. Into engasihlanganisa njengobulawa yonke kakhulu ngamanzi ngoba yiwe siwanathayo ukuthi khona okayahamba abuye ngemva kwensuku ama pipe aduka amanya dabukile amanya semadala
wona manje nxa ependuka eke avalwa okwesikhathi ahlanzekile yini nxa wakhangele ngamehlo
hayi asike ngcolile ukuthi ngaleso sikhathi yakusesaba lokwanathi abe ebomvu kube sokusithi ngokuya nje kwesikhathi ngokuya kwamahola wabone sejintshi
manje abanye bathatha nyathelo bani elenza begcine bengaguli bayabilisa yini njengalokho siyasikuzwe ukuthi abanye bayabilisa befake imithi
kunzima ngoba kathesi anjeona amagesi angibona vele emalushwane abangabilisa ngawo inkunu yabe vele ezithole enzima so abantu ambona ukuthi bayakwenelisa konke khonoko okukhona ikuthi bayazama ukunatha wona lawa amanzi awethukela i-solution bezama ukuzisiza ngayo ngoba uyabungakwazi ukuthi sikubamba nini uyathuthi yathi uzomunye nayethi sikubambile ikakhulu ivikela iphelileyo abantu abaningi bebebanjwe izisu kakhulu
manje bona osubazwile thatha amanyathelo ezindlini bengayanga esibhedlela bathi baqeda njani isihudo lesi
bayanatha wona amanzi ona lawa ayechukela umuntu aqhubeke ngawo kodwa lokhu egijime njalo umama engimazi yesizinda simqhube 8 days elokhu ehuda
unkosazana othilias banda isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association wexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Selikubonile na la kubala njalo okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini beinternet ezimlife.com ithi kulowesifazana omangalele umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema losikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga enkantolo esithi kumele bamhlawule imali edlula ingxenye yesigidi phezu kokubulawa komyeni wakhe ngamapolisa. Unkosikazi Memories Banda uthi umkakhe umnumzana Onwadi Macharanga udutshulwe ngamapolisa wafa ngombimbitho ngemva kokwala ukuwafumbathisa imali engange-$2. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele eBotswana namuhla lapho azaphatheka khona emkhosini wokugcoba umongameli walelo lizwe umnumzana Mokgweetsi Masisi yena onqobe kukhetho olwenziwe kunsukwana ezedluleyo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Nyabingelela emsakazweni Studio 7 lapha ngike ngezwe lapha likhuluma ngenhlaka bekhuluma ngenhlanyelo ukuthi emathebelelendi kuya kuinhlanyelo le ngiyabona ukuthi ku ward 1 ngiyafana namhlekazi uma engazibuye ngoba le nhlanyelo ku ward 1 vele usilebo wathi iyathathwa abantu bezana kuphela abantu bakhona bayabhalana bezebhala abantwana vele abawe bezebhala lamabizo ezinja abafuni thathwa ngabanye abantu bayithatha bevota bebese besithi bona vele ilizwe ngilabo kabavumi vele thathwa ngabanye abantu bathi uzinqese fiwe zothale nye party ngoba ivela kumnangako so thina kuyafana ukuthi vela asithole enhlanyeni lakhona nje ukukhuluma nje lokho abakwenzayo
linjani bahlabezulu ungqaba into okhulumayo napha into ekhona lapha laba bantu uhulumende wethu lo ongahloniphiyo amalungelo oluntu bebe lokho bekhiqiza imali engasebenziyo kwamanye amazwe mina ngubone kuyinto kuyiplani enhle leyo ngoba into yakhona le hayi babe befuna ukuthatha izimali thina esizisebenza kwamanye amazwe ngamaplani ngoba besithi yabo iyasebenza kodwa eyabo iphelele ebhoda njengenetwork
kahla ngisazwisisa baba abantu bakithi sebedlala ngempilo zabantu okwenzakalayo bethule imali ezasetshenziswa kunye lamabhondi kanti sokusetshenziswa imali ezingakeli zweni eliyi-1 abake bekele umdlalo benze into eserious nxa kokuthi kuyabehlula betshiye phansi
njani Studio 7 labalaleli igama ngugabadela mina nje into engayisho ukuthi imali le entsha kuthiwa iyafika izofakwa le igovernment into esizoyenza le mali le izobulala west umnotho elizwe lene izobulala yonke into ubhili za total and siyafika uDisemba kuya kurongo khona phekha ngale mali yena le abayifakayo because ayizi ukuzonceda lutho nje ukutheni but izobulala okwedlula lokho esikhala ngakho manje kusazoba west because wonke umuntu uyasefuna ukuthi ebe nayo ekhuphule zonke izinto anazo especially emashopu kukhuphuke yonke lento le angazi ukuthi bayenzani laba bantu la ngabayekile nje khona lokho kade bekusebenzisa kuphela noma imali ishoda sonkinga but manje sebezoyenza kube west within 2 weeks nje ngavele ingena kuyahle kube west asazi iziphukuphuku zabantu lezo
sanibonani bakwethu ninjani siyajabula mpela ngokuba nisikhiphela lezi dabe ezimnandi kanje ukuthi sazi ngalelizwe mina ngulameki ngakwancuke phuma ngasetsholotsho yikho-ke ngisho nami ngombono wami i-ZANU-PF ihlulekile ukuhluleka kwe-ZANU-PF ihluleke kudala bengabanye abantu kabathiwe nje umbuso bathiwe banika abanye bazame behluleke lapho bona kwabo abasahlalelanga ukuthi badinga ukubusa bahlalele nje ukuthi imali lokube bethaphaza kuphela ayikho into abayihlalele ayikho enye into engathintwa izanu izana ngelithi inhle lupho olonke sasemuve salandela izanu isizanu izasiza izanu izayenzana ngeke yenze lutho ngeke yenze lutho sibuhlungu ngempela ngoba ilizwe lakithi lifile ngendaba yabantu bona laba bezanu izanu izosiza ngani aneziyasiza ngalutho izanu iyehluleka nininini awu uyehluleka umgabe uye wabulala abantu laye lo mnankakho nankakwawo wayelapho ngaleso sikhathi kugrawund iqeda abantu namanje lonke sababulala abantu uyakholisa yena udla kamnandi esidla imali zabantu betyontsha bonke ngamasela izanu kayenamntu orayit amasela wodwa isigebengu
Studio 7 linjani ujonka okipsi labo sithandekile khona ngabo ntu bamili ngiyaribulisa ngithike ngikhulume ngale mali kwamthulile engalangqondo le kangenxa yakangathi bona bakhanda imali entsha ezancedisana le bhondi note into efileyo kutsho ukuthi la imali yakhona kufile phela kuncedisana njani le nto efileyo basakwazi abawenzayo bona abantu abaphumela bakhandela thina udubu bona bayisebenzisa imali yena le bebanika thina abantu esihlupheka esidubekayo ngapha emakhaya lokhu yikusiphoxa lokhu bahlala ezinto ey'geni bagada ngaye nalo imali ama-RTGS abo nakungamabhoni nothi kwabo kuloko bayisebenzisa ukudlala ngathiwo
benza kahle ukuthi befakele isijeziso ngoba ukuze befakele isijeziso i-Britain yayibona ukuthi yona ilungele abantu balephula yayibona ukuthi abantu eZimbabwe amalungelo alandela lebandla leZANU-PF bona ukuthi i-ANC yona ayilandaba lezabantu eZimbabwe nxa abantu eZimbabwe bethiwa njengezinja abantu abangomama labantwana bona lokhu abalandaba lakho abakhulumi ngakho bona balwela abaholi beZANU-PF abenza ngabomu ngoba abaholi beZANU-PF benza ngabomu uma befuta isijeziso zenikhe ziphume abayekele uhlume zabantu simple waye kona bengavuni ukuthi bekele uhlume zabantu kodwa befuna ukuthi isijeziso siphume lezi abazifana ngo-Britain kutho ukuthi uthi abantu uhlume zabantu bakufuni ukuthi-ke isijeziso sikhutshwe bayakufuna futhi sokuyinto elula kakhulu okhana abekele uhlume zabantu benze njenge-South Africa i-South Africa iyahlela ndlela amalungelo abantu iyabahlonipha abantu akekho umuntu ohlukunyezwayo e-South Africa iyakhula izingane labomama i-freedom of speech ikhona intephele zindaba zikhululekile wonke umuntu ukhululekile amaphoshini phatha akhululekile wonke nje umuntu ukhululekile e-South Africa yikubona la mazwe omhlaba ehlonipha i-South Africa so i-ZANU-PF layo nxa ifuna ukuthi ikhutshele isijeziso ihlonitshwe ngamanye amazwe ayiyenze njenge-South Africa ingarojwa yi-South Africa i-South Africa irobha i-ZANU-PF
El labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukumbule nxa urekhoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo njalo wenyuse iphimbo ukuze uzwakale kuhle. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wele Iraq usethembise ukuqhuba ukhetho maduze kungatholakala ozangena esikhundleni senhloko kahulumende. Izulu lesikhukhula elidilize imizi yabantu abedlula isigidi kwele South Sudan selihlelwe ukuba yingozi edinga ukuphathwa ngokuphuthuma ngumongameli walelo lizwe. Ezigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Amalunga edale lePhalamende lezinga laphansi eleHouse of Representatives avotile izolo avumelana ukuthi kumele lelidale liphenye icala eletheswa umongameli Donald Trump elokudinga ukungenela kwele Ukraine kwezombusazwe weMelika. Amalunga ebandla lika Trump elama Republicans avotesala ukuthi uphenyo lolu luqhubeke. Kodwa lokhu akuchongo lutho ngoba ama Democrats ayiwo alawula idale laphansi evotele ukuqhubeka ngophenyo lolu. Ama Democrats avote ebambene ama Democrats avote ebambene lama Republicans ekuphikiseni lolu phenyo mabili kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kumele ukuthi sizwisise ukuthi ukwethesa umuntu icala ngendlela abethesa ngayo uTrump kuhamba njani, njalo ukuze into yakhona iphumelele ayifumanwa elecala ethulelwe isigwebo umango asonto ezakwenzakala ekuseni nje for 1 hour ukuthi ayisokuphelile. Lapho kukhona kathesi kugatsha lwephalamende olungaphansi, into abasayenza kathesi ukuthi basamethesa icala umnumzana uTrump. Ukumethesa icala akumkhiphi esihlalweni. O abakuchoyo ukuthi sebelakho okubambekayo ababona lapho umnumzana uTrump aphambanisa umthetho khona. So ke ngalelo ke sebeza kudlulisela phambili ukuthi umnumzana uTrump abe ngumuntu uyathonisiswa, engathonisiswa esasekhona esihlalweni sakhe. Nxa ethe wafunyanwa elecala usezasuswa ke esihlalweni sakhe abe segwejwa. Kodwa ke into emgqoka yile esikwaziyo ngelanamhlanje ukuthi ibandla lama Democrats ku-Congress livotile ukuthi i-processionale yokuthi umnumzana uTrump etheswe lawa macala kayiqhubeke phambili. Sikhumbula ukuthi kulokugajalwa ngaphezulu i-Senate. I-Senate ye-America ivele ikontrolwa ngama-Republicans. Yikho lapho kumele ukuthi kuyevotwa khona bevumele ukuthi i-processionale yokuthesa uTrump icala iqhubekele phambili. Ngeqiniso lokuthi ngibona sengathi yikho lapho kuza kuba le-problem khona.
Amanye amazwe omhlaba wona athini ngenyakanyaka yonke le enzakalayo eMelika?
Sokusiya ngokuthi abantu bona besikhuluma ngabo umbamazwe omhlaba bona besikhuluma ngawo yiwapi. Amazwe avele alokhophe le-America babona kuyinto enhle eyenzakalayo ukuthi upresidenti we-America etheswe icala agwejwe. Kanti ke kulabantu abavele emazweni amaningi kunhlangothi ezihlukeneyo ikakhulu laba abachuchisa ngamalungelo abantu, especially amalungelo onsundu. Bakubona kuyinto eqakathekileyo ukuthi umnumzana uTrump kumele ukuthi afunyanwe elecala aphume esihlalweni, ngoba ngumuntu osedale ukungezwani lokuzamazama phakathi kobudlelwano kwabantu be-America lamazwe wonke jikelele nje emhlabeni mayelana ngendaba zombala. So ukuthi amazwe omhlaba akubona njani sokusiya ngokuthi vele lawo mazwe omhlaba balobudlelwano obunjani njalo obunganani la i-America, njalo yena ngokwakhe uTrump bambona ngaliphi ilihlo. Nginika umzekeliso wabantu mhlawumbe singathi thina e-West Indies or some African countries or lase-Asia khona esazikhona ukuthi vele akula muntu othanda uTrump.
Umnumzana Mqondlobanzima Gonya uhlaziya ezombusazwe sexoxela ekwelebhilithane. Siyabonga lababukeleyo lapha enkundleni ye-Facebook. Siyabonga uxhaso lwenu ngolobani ke laphana Aaron Dube umthemba ozithembayo. Uthi wena linjani msakazi Noxa Shamu. Uthi wena watching live in Benin, siyabonga ngendaba bafo. Cyprian Dube. Utwana, they are blaming the United States Embassy just because iveza amahlazo abo. Musa Mazibuko, utwana Nkomo unjani mzala wam. I'm watching ise Renberg Mzansi. Kuyabanda kancane today. Big Boy Nkomo. Utwana, morning Mr. Nkomo, ngingu Big Boy e Renberg. Wishing Zimbabwe all the best on economic recovery. Love you all, my countrymen. Jonathan Sola utwena yebo linani. Siyabonga ngoxhaso lwenu. Banele Nkomo la ukhona ke laphana uthi silawe Nkomo za thina sise changane sichaya izitina. Mika Nkiwane sekubona ukubana lawe ubukele. Ye ngabafana be Brunapack Challengers ngumbata pela ihamba ke leqembu lake le Brunapack Challengers. Besigqibela uhlelo ngengoma ke emnandi liyayizwa, ziyabuya ziyadubuka ziyashelela. Bathi bona bangifuna ngifile. Silehlapuneke kudlalate lakhe elitsha esizalethulela khonapha lona khonapha emsakazweni weStudio 7 kungekudala nje kuwoza Friday. Sisiphetheke ezekuseni ngebezihamba phambili. uhulumende usola athi ungahloniphi komeli weMelika eZimbabwe kulandela amazwi akhe okuthi umbuso omuvi eZimbabwe lemsebenzi yenkohlakalo yikho okudiliza umnotho hatshi izijeziso. Imuli eziningi zihlaselwa yisihuto kobulawayo. Kwaneleke Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowafast 7 ntambama phela. Hayi ke eyami impelaviki isiqalile, asibeni sonke ngolwesibili ngeviki ezayo. Itshone kuhle.